Ngaphambilini umkhwanazi utshela intatheli izindaba ukuba uthole ucingo luvela emapholiseni esitha yamfuna ukuze ambuze phezu kwezehlakalo zayizolo lapho uqhamuke udlakela lokulwisana kwamapholisa labaphila ngokuthengisa besala kususwa lapho abasebenzela khona phakathi kwedolobho leHarare. Ekhuluma ngaphambilini kokubotshwa kwakhe, umkhwananzi uchasise ngokuthintwa kwakhe ecingweni ngamapholisa.
Yebo, kuliqiniso ukuthi amapholisa angifonele anjayele ucingo efithi afuna ukukhulumisana lami nesehlakalo esenzakale esigodlweni seHarare izolo. Ngabachazisela ukuthi hhayi, namhla ngolwesihlanu, ma ngingabuya ngolwesihlanu ngiyakwazi ukuthi liza ngivalela limvulo ngemanje, so ngisoze ngenelise ukwenza khonoko, ngizabuya ngomvulo ekuseni sengikhulumele amagqwetha ami sesi-prepared. Ngemanje ekuseni sizahamba-ke epolisi ukuthi amapholisa afunani kithi.
Isimanga umkhwanazi uthi amapholisa ekhethe yena kudaba lodlakela olwenzakeleyo yena angalani lalo.
Angazi ukuthi bakhetheleni mina, kodwa ngibona ngani lokhu okwenza le nhlanganiso engiyikhokhelayo ithajamuka eyaziwayo kakhulu ngokukhanka ngomkhankaso yokutshengisela lento ezinjalo. Kodwa emfuna ukuklarify ukuthi ukutshengisela kwethajamuka isikhathi esiningi wangikhona sitshengisela ngokuthula, senza ukuthiwa ngasikhiwa ama-peaceful demonstration, ama-peaceful protest avunyelweyo njalo emthethweni omkhulu welizwe singathi i-constitution, kungaba u-section 59 of the constitution. Iyacaca ukuthi hhayi uZulu weZimbabwe nxa lokukhonona lakho banemvumo yokubuthana batshengisele, bahambe kumbe bayebona u-ofishali kahulumende bemchasisele udubo lwabo. So lokhu ikhothini esimanene nabo.
Okudanisayo umkhwanazi uthi ukuhlukunyezwa kwaZulu ophila ngokuthengisa kwenzakala langosuku lwamhlaka 21 Mpandula, lapho umhlaba wonke uqakathekisa imisebenzi yokukhankasela ukuthula umhlaba wonke.
Okwenzakala eZimbabwe kulusizi njalo kuyayangisa kujikelele kwezulu waphansi ukuthi sithi thina namhlanje sinanzelela ulanga lokuthula, kodwa uhulumente uphethe izikhali usemgwaqweni ithe zisiza ngapha namhla khonokho mbona inkalakata zamaroli zamasotsha bethwele imbhobho, bethwele amatiye gasi, bethwele induku leziyana begijimisa abantu abazama ukuthi basize abantu babo. And lokhu kubuhlungu kakhulu nje, thina akusiphathi kuhle ikubona silapha sikhuluma ukuthi hhayi uhulumende azithibe akhulumisane labantu kuhle. Nxa kuludubo lokuthi idorobha selingcolile amavenda angcolisa, amavenda lawa azwisisa ukuthi hayi akumelanga idorobha lingcono. Ungakhanya isikhathi esiningi kathi ezivele lapha benzela khona bayathanyela bayenza all those things. Yikho thina sifuna ukuthi sikubone sikukhuthaze ukuthi hayi bafakwe ezindaweni zokuthi labo bayakwanisa ukuthengisa, kodwa bebe bananzela ukuthi labo kumele bakline. Lokho kokubeka le nduku ethawuni, induku ezangakhemuzi esintwini sikhula sikuzuthi.
Engakathathwa ngamapholisa umkhwananzi ubetshele umhlangano lentatheli izindaba ukuba abenhlanganiso yakhe bafuna uhulumende ehlukane lendlela yokusebenzisa udlame kubantukazana, akhulumisane lenhlangothi zonke ukudinga indlela zokulungisisa udaba lwabaphila ngokuthengisa laba lugqitshwe kokuphela. Kuthi inkokheli ye-Organizing for Zimbabwe yona ikhuthaza uhulumende ukuba aqale ngokulungisisa okufuqa abantu kungena ezitaladeni ukuyathengisa, hathi kuhlukumeza uZulu ozama ukuziphilisa. Lumhlangano ongenwe la inkokheli yenhlanganiso yezifundi eyeZimbabwe National Students Union ZINASU, layo esole kakhulu indlela yokusebenzisa udlame ukususa abaphila ngokuthengisa laba ezitaladeni zeHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.